Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 11 Hlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyambise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo.
Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende uthethe ukwathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatisha lezisebenzi zakhe ukuze basike esisombululweni salindaba.
Umbiko wethulwe yinkundla yebandla lezanu PF obusithi umqondisi webandla leli obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Tafatswa Mgwadi usexotshiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa sokudale inkundla.
Ngakumangalisa ukuzwa umbiko wonalo othi iZanu PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje siyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections oluzayo kusasa eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyambise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Uhulumende uthi umise umsebenzi okwenyanga ezintathu amatitshala angayanga emsebenzini ngelanga lokuvulwa kwezikolo ngomvulo. Embikweni owethulwe izolo, umphathintambo wezemfundo yeprimary leyesecondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthe amatitshala azatholakala esethusela abanye babo ukuthi bengayi emsebenzini azajeziswa. Kodwa amatitshala akhulumele Studio 7 athe abethuki ngenyathelo likahulumende. Igqwetha umnumzana Love Momaduku uthi amatitshala angeke axotshwa kumbe ukumiswa umsebenzi ngumphathintambo, kodwa ugatsha lwezisebenzi olwe-public service yilo olungaxotsha izisebenzi lanxa lalo lolu gatsha alungeke lwaxotsha izisebenzi ngobuningi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalitions for Change i-CCC esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi badaniswe linyathelo likahulumende.
Msakazi, kuyadanisa thina lathi njengebandla le-CCC Citizens Coalition for Change simala babalisi njalo silokudana kakhulu ngesenzo sikahulumende esokuthi athi usemise umsebenzi ababalisi labanye nje abayizisebenzi ezikuMinistry of Education ngenxa yokuthi bakhala ngemali. Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukwathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatisha lezisebenzi zakhe ukuze basike esisombululweni salindaba. Yena kubona kufanele kuba athi sebaxotha umsebenzi, sebamisa umsebenzi ngoba bakhale ngemali. Umzali othi umntwana maye ngakhala ngendlala sokufuza abulawe, asimzali ngisho totally, angazi ukuthi kungenani ekhanda labantu laba abakuhulumende lo, angazi bacabanga ukuthi benzeni. Into ebuhlungu kakhulu kuba babulala impilo zabantwana bethu, babulala ikusasa zabantwana bethu. Ungathi uyakhangela ababa abantwana bavele ngabafundi lezikolo zona lezi ezethu, ama-public schools lawa, ama-government schools. Bona abantwana babeningi labo bangaphandle kwelizwe, laba bakhona balapha kulezi zikolo esingama-private schools. So abafayo ngabantwana bethu, thina abantu nje. Bona izikhulu, hayi abantwana babo ba-right, lekusasa yabo i-right. So kubuhlungu kakhulu kuba laba bantu abalazwelo labantwana bethu, abalazwelo lekusasa yelizwe. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone uhulumende ethatha isinqumo esinjengalesi nxa yethu unguhulumende, uhulumende wabantu abakwanileyo emakhanda. Kuvele kuyethusa kakhulu njalo kuyadanisa kakhulu lokho abakwenzayo.
Manje ngokubona kwenu udaba lolu lumele lulungiswe njani.
Msakazi, udaba lolu kulandlela elula. Indlela ekhona kuba uhulumende ancenge isebenzi zakhe, ancenge lamatisha azama ukwethusela ngoba into yokwethusela isivele into yakhe. Ngathi uyakhumbula iminyaka emibili edlileyo wenze ngokufanayo abaku Ministry of Health kakhulu amanensi labo belo hlupho olufanayo lokuba bakhala ngemali kuba imali abayihola incane. Uhulumende la wathi uyeqa wathi sebaxoxa umsebenzi kodwa nikubone konke lokhu akusebenzi. Ukwethusela umuntu ngokumxoxa umsebenzi akusolve iproblem kumbe akwenzi emahluko. Into ekhona uhulumende kanike ababalisi imali engabenza bakwanisa ukuphila. Imali yona leyana yayivele iholwa ngamatisha imali engange 540 US dollars ababeyihola ngalesana sikhathi. Yiyo imali okufuze abaphe yona. Uhulumende lo kawusikho ukuthi imali kalayo. Imali ulayo kodwa ukhetha kwayisebenzisa ezinye izinto azibona yena ziqakathekile ukudlula impilo yabantwana bethu.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ECCC, esigabeni seMatabeleland South. Kuleli bandla leZANU-PF enkundleni yokuxhumana eTwitter obusithi umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Tafatswa Mgwadi uqothiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Chris Mthwangwa kuthi iningi lisithi lokhu kukhomba sobala ukudonselana okukhona kubandla elibusayo. Inkundla yabasekeli beZANU-PF le phansi kwekhasi elizibiza ngokuthi ZANU-PF Patriots ku Twitter yethulela umbiko ngolwesithathu kodwa umthwangwa uphange walulandula lolodaba esithi ungamanga esithi lungamanga amemethekiswa izitha zebandla. Imbiko esilesikhathi iphuma emaphephandabeni ithi kulokudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi lokhu akusiloqiniso.
Iqiniso elikhona yikuthi bona abantu esuka abuse i-social media spaceless esisitholayo. Uyabona kudala sasikwazi yona indaba uzizwa nge-radio kumbe nge-newspaper kuphela kumbe nge-TV. Manje phakathi somunye nomunye nje angabe ukuhlala phansi abe nokuyidata uyabhala okufunayo. And abantu bayakwazi ukucreate ama-accounts. Nginje so mina ungathola kula ama-accounts asacreatwayo awami khonapha umuntu abezikhulumela ishida ngesiya ngalo. Kodwa kungayisime engikhulumayo. So khona kwana kuba buhlungu ngendlela enjalo. Sake sibone futhi kwezinye izikhathi I'm sure la usho wawubona khona ukubana abantu be-announcer ukufa komuntu yena umuntu esaphila. Umuntu bengazuthi uyagula kuphela uzabona abayesethethona condolences, condolences. Uzuthi ngiswele kona abanye abantu kanti banjani abangahloniphiwe bakusebenzisile ukuzeni i-social media ngendlela embi kangaka. Ngoba i-social media phela yinto enhle kakhulu sibili. Kodwa isisenziwa ibe mbi ngabanye abantu abahluleka ukwenza izinto eziqondileyo ngoba into enjalo for sure nxa isenzakala ngabe utafazayo bexotshwa kule ndlela eqondileyo njalo kulabantu abayibo abaqondileyo okumele kube yibo ababikela uZulu indaba enjalo. So pho-ke nxa usho kubika omunye umuntu ongasiyo kumele abike. Yikho abona konto ukuthi either ngama-fake accounts, ama-ghost accounts or ngumuntu nje abe lomona lo muntu. Kodwa konoko akutsho ukuthi wena umbetha kunokuxabana epartini. It doesn't necessarily then boil down ukuthi nawe so mhlawumbe sowune-factionalism epartini hayi. Lokhu kuya ngokuthi kona omunye umuntu ezonda wena njengomuntu umselufu hashi ukuthi umbetha indaba yeparty or izinto ezinjengazona ezengizitsho ubana kona abantu sebe-create ama-social media accounts a-fake lapho abazafika-ke bebhala izinto ezingayisizo kuphela.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF. Ukuhlaziya loludaba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kakumangalisi ukuzwa umbiko wonalo othi iZANU-PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje esiyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo. Uyakubona kuma-structures abaphansi ukuthi bayadonselana, badonselane njalo phezulu mhlawumbe ku-district, badonselane ku-province, badonselane phezulu lakhona ngale sihlalweni sobukhosi. bayadonselana. Umbango phela ukuthi kuyadliwa, kuyadliwa kuyathathwa laphana wonke umuntu ufuna kufaka isandla laphana lapho kuloluju khona. Yingakho ubona bedonselana kangaka. Omunye ufuna ukuvimbela ezinye izandla zabanye ukuthi bangathaphula ujadle yedwa, omunye la uyadonselana kwelakhe ihlangothi. Ngakho ke yikho kwenzakalayo vele, abahlangananga ababambananga, usuka phezulu uzufike phansi, usuka phansi uzufike phezulu, bayadonselana. Kodwa ke inkinga yokuthi kuso sonke lesisikhathi bayenelisa ukusebenzisa imkhathakhatha yabo abayenzayo, bagcine behlezi esihlalweni lanxa behlukene kanjalo.
Amabandla aphakathi kokukankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo, ubona izala nkomoni lapho?
Impawu ezikhona kodwa zingatshintsha phela, ngokuba kupolitiki usuku ngosuku izinto ziyatshintsha. Engikukhuluma namhlanje kungenzeka kusasa kube sekuguqukile, kodwa masikhangela ngakho nalokho kukhona njengamanje, kubonisa ukuthi lapho kade kuyizihlalo khona zalabo abaphikisayo bazaqhubeka bekhona, bazabuyela. Lapho kade kuyizihlalo zabakuzana PF bazabuyela njalo. Kodwa ke kusengenzeka ukuthi kube nenguquko, kusiya ngokuthi ukukhona yini osuke walala emsebenzini. I-opposition ingathatha ubuthongo, iyadliwa endaweni ekade iqine khona lezana PF ngokunjalo. Ngakho ke kuzaya ngokuthi umsebenzi abawenzileyo bawusebenze okungakanani, kodwa impawu zithi ukuthi ungathi kuzaqhubeka ukuqhudelwene kungazange kwaba nenguquko ezinkulu. Kodwa ke kusengenzeka kube nezinguquko, ngoba phela sesekukhona isikhathi amathutshana alandelayo, amaviki alandelayo, kungatshintsha izinto eziningi. Omunye acine edliwe endaweni akade strong kuyo, omunye acine wina lapha kade ebuthakathaka khona.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla leMDCT njalo engumholi weMDC Alliance umnumzana Douglas Munzura ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections oluzayo kusasa enkundleni yeZororo Grounds eHighfield West Harare. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umkhankaso lo uzalontshwa eHighfield khonapha eHarare ngumkhokheli webandla lethu leMDCT, njalo ngalokho kunguye okhokhela umbutho weMDC Alliance wamabandla lawa abambisanayo nxa kuyiwa ekhethweni. Uyabe kusethulwa imbiko ophathelene lokuthi ibandla ligaya ukhetho lume phezu kwaziphi izithembiso, njalo likhangelele ukuthi labo abacela ukusekelwa ngabavoti bacela lokho bethembisani. Sikhangele ukuthi isikhathi sifitshane nje singakangena kuma-elections ka-2023, kathi njalo sitshengisa lokuthi kuyini esikwenzileyo kusukela ngesikhathi kukhethwa abantu kuze kuyefika khonapha lokwethula nje esingathi isimilo kumbe isimo sombutho we-MDC Alliance ngalesi sikhathi sokhetho. Ngathi ngamafishane nje yizo ezinye izinto abantu okumele bakhangelele ukuthi umongameli ubaba uDouglas Munzura azethule kulo mbutho kulontsha ikhampeyini.
Ngabe kungumhlangano onjani omkhulu kakhulu owe-rally kumbe abantu abalutshwana? Kahle kahle vele kuyini okuyabe kukhulunywa?
Into eqakathekileyo ngalesi sikhathi sokuyikuthi kuhambe umbiko ebantwini ukuthi abantu babe baningi kakhulu, njengoba sazi ukuthi sisaphakathi kombhuqukazwe we-COVID-19 awuvumi. Ngakho nxa sinxusa asinxusi bantu abangecina besenza ukuthi siyephule umthetho wezokuvikela ikakhulu mayelana nomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho hhayi, inamba yabantu sebesikhangelele zona ezizwisemthethweni o-200, 300 zingadluli khonapho, ukwenzela ukuthi singangeni ehlupheni lokuthi sicine sixatshanwa namapholisa labo bonke abanye abazomthetho. Ikakhulu kuyabe kuyikwethulwa kwe-manifesto ye-MDC Alliance engathi yilo uhlelo oluphathelene lokuthi kungani sigaya usekelo njengebandla le MDC Alliance. Njalo ubaba uMonzora uzabe esethula njalo umbono esingathi ivision ye MDC Alliance ezakuveza sobala ukuthi lokho sihamba ngezinyathelo zidika baba wethu uPresident uMogoeng Tsvangirai owasiyayo. Sisethula njalo ukuthi kuqini esesikwenzile njenge MDC Alliance ukusukela ngesikhathi sakhethwa ngaso kuze kube manje sekufike lona lolu sona lesisikhathi sokhetho lama by elections.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT kube xoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla lezana uPF Mongameli Emerson Mnangagwa kanye lomholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa bekhangelelwe uqhuba umkhosi ofanayo ngosuku lunye eHarare lakobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave. Uma manje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emerson Mnangagwa uvakatshele kwele Mozambique okwelanga elilodwa lapho anxuswe khona uMongameli Philippe Nyusi walelo lizwe becazulula indaba zokusebenzelana. Iphephandaba lobulembu beinternethi elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa avinjwe ngabokholo lwesipostoli abakoJohane Marange bezama ukugebha isidumbu sentombazana eleminyaka elechumi lane 14 ukuthiwa yabhubha ibeletha nyakenye. Amapholisa alokhu esaphenya lolu daba abikwa etshelwe ngumkhokheli walisonto uNoah Daguda ukuthi nxa befuna ukugebha isidumbu lesi bayecela imvumo kumongameli Emerson Mnangagwa obikwa engomunye wabasonta obikwa engomunye okhonza lisonto. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu balaleli bethu umbiko engisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, 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 sonke lisapoti Studio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngakuthiwa ihlayele inhliziyo enjalo. Akembe kumlayezo lo. Awu bantu benkosi, ilizwe limi kuyisiyakwazi sizoba sezefika ebangeni lokuthukana. I-Studio 7 yona kahle kahle sicelani senzeni so njengabalaleli bayo lama-supporters ayo. Singafiki ebangeni lokuthi sithuke, hayi singathuki. Umuntu ngasimso kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapho, hayi ukuthi kuze kucine sokuthukwana njengomunye engimzwethuka nje thuka lobaba le team le MDCT. Kuyazila ukuthukana, sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa uMoyo uMqondisi, indaba kababa uMoyo uMqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokho okufunayo ungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident. Uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe? Uzabe ekhulume ngubani? Ngoba kufuneka ebe kupower khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe lokuthi liqunywe, umbono lo awubonayo. Kodwa ke nxa engaba kumember of parliament kumbe la kumember of parliament adliwe, uzabe ngubani ozakuthi lizwe liqunywe? Bonke yanti yabona ukuthi ungakhangela ithimu yabomama omakhulu oDr Thokozani Khuphe, obabomonzora, hayi ngabantu abasebhoreni nabanake ngasithuphi ngabo ngabantu abasebhoreni shemu okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuya ukuthi ezawina yiphi. Kungenza wathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0. Yikho okukulaba abantu ababili laba bakholisa ukudlala ngengqondo yabantu. Uzawethi wayama-supporters umama uKhuphe kungenza wathi lo muntu oyedwa umsupportayo, umonzora kungenza wathi lo muntu yedumsa supporta kodwa abantu balabantu babo. Ah, lula lutola pali nga etuso ngumlilo ama newspaper lugu ngabantu abangala msebenzi lapha asiweke nibe njalo kuphela
njani lapha ku studio seven ngaba uZimbabwe siyaphila kakhulu hlupho nje uphela imali ya siyakhala ukuthi uhulumeni okhona ayisezinto izinto ezibenzi ngoba singajazi umfuni yabona ngisimba abalalo kwanisa ukwathipha indaba ekhona nje ukuthi kwadona ngeZimbabwe singabangana siyaphumisa into eyodwa njengalaphana inkomo esekhona futhi sesibona izinto ezingcono ufika laphana inkomo wafa izinto zazadakwa kakhulu futhi sikhangela inkomo ekhona zala umgabe ekhona ekhokhelela abantu sikhangela kathesi umgabe ekhona izinto bezingcono kufika lapha umnankagwa abe khona ayongupresident ekhokhelela abantu izinto azihambi kuhle nje mina bengifuna ukuthi nje laba abakhona kungale phambili ekhokhelela abantu abahlale phansi icabange babone ukuthi amaphutha abangaphi futhi balungisise ilizwe lethu ukuthi libe ngcono ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe bese wakhayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo nje ngaphela uMozambique bele lizwe lesingasilandeli ngenothi esilayo thina asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula singasisebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi ilizwe lilungiseke wena usufuna ukufunqindi laye ukuthi ulwe laye ukuthi ukhulumeleni iqiniso yena umuntu efuna ukuthi ilizwe libe lihle
Salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7. Hayi mina ngiyaphila, ngu-Bruce Moore. Hayi, ngithi unyaka omutsha, yini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle. Ngithi nansi indaba esegudini zakhamuzi, zakhamuzi zeZimbabwe asibambaneni bantu. Nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule. Kanti sangenelwa imamba endlini kwezenjani abantwana babulala kwelimfundo kwezenjani sikukhangele. Abantwana bama-ministers bonke bafunda phetheya, bafunda ezikolweni eziphezulu. Thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele sinzani zakhamuzi zeZimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolulunzima uhulumende kabhadala othitsha hayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotitsha ngezigaba ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatitsha like likhulume ngohulumende kanti aliboni yini okwenzakala eSouth Africa bantu iSouth Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lowo vele sowaluthatha umungu lasefana nalo gola osebamba inkukhu phakathi phakathi esilugwini awu zakhamuzi silithembe kangaka kuyikwisaba lokho gugurawundi yini lamanje zakhamuzi ungasokufayi kuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imihlangano zakhamuzi ngezigaba ngezigaba likhiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngani xeda kwapho liyabhadala ischool fees setemu epheleleyo linabantwana bengafundanga itemu epheleleyo kanti lisiya koloda yini ukuba umZimbabwe kobomnankagwa hayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa leqembulweni aleke lisihloniphe sihloniphenini lingayenzi njalo asikhona ukumphatha umbuso lokhu hayi sikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lowo libulala imfundo hayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe enough is enough kalifunguzeni uchamisa futhi eliyenzeni hayi lo titsha laye liyenzeni hayi khona mani sokuthumathi maZimbabwe
sanibona sanibona basakazi sanibonani basakazi abahle basakazi be-Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo siyabonga kakhulu okhulumayo ngokholeni wasegwanda esigodini emncelenini ekubandalo yesigodini ya ngiyabonga bengilalele imathepelelenje broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma uNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathepelelenje besho ukuthi imathepelelenje ayinalutho kudingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhayibhrishi usentaba zinduna usetsholojo usematopo idingeka ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathepelelenje ngoba imathepelelenje isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho funeka abantu basemathepelelenje sibambane
sibambaneni kakhulu, sizwane, sifane nalaba abenza ilima. Yabona uma kunelima, owazi ilima abantu baya bencedisana, beze kwaNdlovu bazohlakula, baye kugatsheni bayohlakula. Into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha eMathepelelenzi ukuthi sibambaneni. Uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo, abantu bethu bazokuhlupheka kakhulu. Abantu bethu bagcina befunda indimi ezingasizo zethu. Abantu bethu bagcina besenza amasiko aseMpumalanga. Ngiyabonga kakhulu. Ya, ubaba lo kade ekhuluma ngeFreedom, uthina ungeFreedom, awusiyipolitiki. No, iFreedom but awusiyipolitiki. Ngiyomanyano lwaseMathepelelenzi. Uthi bahlala phansi about 70 members baqhamuka ngapha nangapha, babona ukuthi iMathepelelenzi isalele emuva kakhulu. iMathepelelenzi ayinalutho, kuyahlushekwa. Ngiyabonga, ngingamosha isikhathi bantwana benkosi, bantwana bokuthula, bantwana benhlabathi. Ngiyabonga, umusa nothando lukaNkulunkulu lube nani. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi beStudio 7, linilisakaza njengoba zinjalo. Ngiyethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba. Mina nguBhanda Moyo, kubulilima West Plumtree, Ward 9, Makulela. Mina okungizwisa kakhulu eZimbabwe lapha, abantu abadala mpela mapolitiki bakhuluma njengabantwana, akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangele ukuthi adivele ilizwe liya ngaphi. Abanye bakhuluma amanga, abanye bakhuluma kokuvikela iparty, kanti ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe. Abantu akabeke bezwele abantwana beZimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe. Angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty, ngitsho nje badala bakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka, izikolo kathesi abantwana abafundi baku-strike. Mina ngendlela embona i-strike ifanele amatitsha engabuyi ezikolweni, behlale emizini yabo or bayatoyitoya or benza. Ngingabi mude kakhulu. Ngiyabonga Studio 7.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2600 bayabhubha ngelanga linye bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abantu abafika phose isigidi esisodwa 900,000 selokhu ubhubhane lwe-COVID-19 lwaqalayo ngomnyaka ka-2020. Kodwa inani labathelelwa igciwane le-coronavirus liya lisehla ngesilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe umumo wegciwane le-coronavirus kuleli dolobho.
No, i-corona lokhu ikhona, kodwa sokuyinto esiphila layo. Akuseyinto esabisayo kangako, ngoba siyananzela ukuthi abantu abaningi sebetholile ama-vaccination baze bathola esithathu. Kusukela abantwaneni abale-5 years kusiya phezulu, umuntu onke setholile ithuba lokuthi azivimbele ngokuthola injection. So hayi uba khona kwayikhona, kodwa abantu nje hayi bazi uyavulayo ngenxa likhwehlele linkhaya, li-isolate linkhaya, but abantu abaningi vele akusayiwa lesibhedlela. Ungakhangela inumber zabantu asefika kuma-ICU abagula kakhulu isinganeno kakhulu, njalo labantu asebebhubha ngayo i-corona hayi isinambi encane kakhulu, ngoba abantu abaningi vele sebe-protected ngawo ama-vaccine la atholakalayo.
Abantu belokhu belandela na izinto zempilakahle ezokuvala umlomo ngamamaski lokunye okunjalo?
Iziqondiso bakhona abakulandelayo, but bakhona abayiziqoqodo, ikakhulu laba abathi hayi sengitholile ama-injection aba amabili amathathu, so mbona ngani mina hayi sengi-bulletproof, i-corona isekungithatha njalo ngaze ngitholeke liyangithola ngi-vaccinated. Kodwa siyananzelela ukuthi i-government la manje nje ama institution kakhulu emsebenzini lapha kusukusiya ngesitate ngesitate balemthetho ethize ukuthi hayi nxa use building enje ngoba use gym kumbe use skole lakho abantwana besikolo kumele begqoka ama mask ilanga lonke. So bakhona kwezindawo akhela kuma endaweni zokujabula njenge kuma football stadium landline hayi abantu abasagqoka ama mask abane kodwa nxa uthi bona bathi hayi thina sesilive vaccination akusadingakali sigqoke ama mask kodwa kuyingozi khona ngoba abaningi bagcina begulile kodwa into enhle ukuthi ukugula kwabo akubahambisi kuma esibhedlela kumbe ku ICU hayi yona imithetho ukuba khona ikhona
kumnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani esikhangele ezinye izinhloko zendaba. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziweyo nguhulumende akusoze kubanyambise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela.